Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhlazi u11 ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
so tina sa decide ukuthi sesingakhona ukuthi sisize a few families that can afford to go. So we started an initiative into the Black COVID Relief Program. That initiative is to go abantu abavulnerable, abantu abaswelayo.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4748 asebefunyenwe bele gcikwane le coronavirus elizweni ngesikhathi abatsha beqhubeka ngenhlelo zokusiza abaswelayo.
Akusisebenzeli ngoba amabutho akhona ofuza ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukutshaya abantu. Kusinceda ngani? Akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke.
Lo nyaka eZimbabwe linanze usuku oluqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olo Defense Forces Day nesikhathi uZulu ekhala ngokuhlukunyezwa. Amabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo basele bebambe ongaphansi ngemva kokuphindela kwequla likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa lingakhulumisa nangalabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4748 asebefunyenwe belegcikwane le coronavirus elizweni. Asebesinde kuleli gcikwane sebedlula inkulungwane lengxenye 1524 labulala abedlula ikhulu 104. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,055,000 labulala inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lantathu 23,582. Abekolejini le John Hopkins University babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20.1 million abafunyenwe bele gcikwane le coronavirus. Yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 737,285. Abenhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha lokhe beqhubekela phambili besiza abaswelayo ngalesi sikhathi elizweni kule lockdown yokumelana lesifo se-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu bathi njengoba iningi labantu elizweni liziphilisa ngemisebenzi yezandla, i-lockdown isichiye izigidi lezigidi zabantu zibhekane lendlala. Inhlanganiso ye-The Black Movement okhokhelwa ngumnumzana Simon Magama ngenye yenhlanganiso ezasungula inhlelo zokusiza abaswelayo. Umagama uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kungqoqo ayenze lo Mike Hobe we Studio 7.
Inhlanganiso The Black Movement inhlanganiso ebunjwe through ama social media abo ma Twitter, ma Facebook nabo Instagram. Injongo yethu ngokuphakamisela abatsha ukuthi bakwanise ukuthi babe besebenzela bakhone ukufunda ama skills about ama business.
Sikhuluma nje selisize abantu abangaka.
Okwamanje we viewed hundreds of people budwana okwamanje. Sicale ngaseHarare lapho esize khona abantu from ukuhwazana, even went as far as uMtoko nabo Marundira. Abantu esibasizayo sibathola ebulenjini ku social media. That's why ubona ukuthi abantu esibasizayo they are scattered because we're getting them endaweni ezishiyeneyo. Okwamanje even kobulawayo sinogogo on a feeding scheme yakhe. We got that contract through a young man called Tawanda Mucheiwa. They brought issue kagogo ukuthi ugogo unabantwana abaphekela ukudla ukuthi webesidla ama-feeding scheme. I sent out my representative from Bulawayo, the volunteers from Bulawayo. Bahamba kugogo waya asisa sabuntha no for sure ugogo ufuna ukuthi asizwe ngokudla sabe sakhona ukuthi sibe sisiza. I think ugogo une feeding scheme yakhe nabantwana ababout 30 to 40 people.
Sikhuluma nje elizweni liphansi kohlelo lwe-lockdown. Ukubhodabhoda vela kuvunyelwe. Sike uke wangichazisela ukuthi ukudla lokhu okunye liyakuthatha from South Africa buhamba eZimbabwe, okunye liyakudinga phela elizweni. Uhlelo lwe-lockdown seluphazamise na indlela lisebenza ngayo?
Kunzima Mike phandle ngale. Abantu abasisizayo ukudistributha ukudla kwethu, ama-volunteers. So yabona njengama-volunteers, abanye abanayo i-access yokuthi bathole ama-permit awuhambisa. So you find out manje sinabantu ababili nje abanama-permit ukuthi babe behamba bedistributha ukudla ebantwini. So okwamanje nathi sike saba affected, especially when it comes to movement yabantu. So but sibe sithi lapho esikhona khona ukuthi siyakhona ukuhamba maye ukuthi akula mapolisa abahlupha abantu erodini or anything yenzakalayo, then zodeploy abantu bahambe bayodistributha ukudla ebantwini.
So awutshele phela uZulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalo hlelo, mayelana nemihlala nemiso yenu i-The Plug Movement, kumele ayebo.
Hayi, uma ukuTwitter iyendlu yethu ithi The Square Plug. Ma ukuFacebook Square Plug again. If you're on Instagram, is The Square Plug. Or you can visit our website on www.theplugmovement.org.
Lo ngumnumzana Simon Magama, umkhokheli wenhlanganiso ye The Plug Movement. Ubexoxa lo Mike Hobe wa Studio 7 ecingweni exe South Africa. EleZimbabwe lamhlanje belinanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olo Defense Forces Day ngesikhathi uZulu esithi kasikho isizathu sokuhlonipha lolu hlangothi ngoba sekukade baphambuka kusisekelo sombuso welizwe esithi kumele balondoloze ukuthula lokuvikela umuntu wonke elizweni jikelele bengayameli cele linye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uyancomeka kakhulu umsebenzi ophathwa ngabezomvikela njalo kumele bahlonitshwe baqakathekiswe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Owakuqala lonyaka selokhu ilizwe lathola uzibuse ayizange ibe khona imibuthano yokunanza iDefense Forces Day ngendlela yokulondoloza iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-WHO kanye laye uhulumende. Emazwini akhe awethule esesigodlweni sakhe ese-State House, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe kungalesi sizathu uhulumende wakhe ekubone kufanele ukuba lonyaka leli langa linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi ZDF Celebrating 40 Years of Excellent Service to the People. Lonyaka uMnangagwa uthi leli langa linanzwa ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho zokuhlaselwa ngendlela ezikusibanga esiphezulu kusetshenziswa indlela zokukhulumisana zebulenjini ngenhloso yokuphazamisa umsebenzi wabezomvikela.
Ekuqhubeni umsebenzi njengalokhu okusisekelo sombuso, abe-ZDF baqhubeka besebenza umsebenzi omuhle kakhulu selokhu basungulwayo. Kungakho ke kufanele kuba bangconywe. Siyababonga kakhulu ke abe-ZDF ngokuqhubeka kwabo belibutho labantu okulizinga laphezulu abaqhubeke ngalo yonke le minyaka.
UMnangagwa uthi kunje leZimbabwe lihlezi ngokuthula kungumsebenzi wabakubutho abakulondolozayo belandela isekelo sombuso welizwe. Kodwa uZulu lamabandla aphikisayo batho wenzakala elizweni kuphambana lenkulumo kaMnangagwa abakubutho sebaba ingxenye yeZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, uthe abezomvikela baqhuba umsebenzi wabo belobandlululo.
Kodwa uzabona amasotsha sokungani izinja nje ezikokuthiwa sa. Ungathi inja sa, nje lenkomo nje lembuzi iyabamba. Kanti ngomthetho wamasotsha kuthiwa uza kwenza into oyibona lawo iqondile, hatshi eyokuphongutho wayenza ngoba ungenza lokho lawo lecala. Namhlanje thina sikhumbula amasotsha ezebra lawo ezandla, lawo ekuthiwa ngama freedom fighters, uSmith yena esithi ngamagandanga ngamathororo.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi osekusenzakala elizweni ayisikho abantu abakuyela empini ukulwisa ukukhipha uhulumende woncindezelo ngaleso sikhathi.
Ibutho selisetshenziswa kwezinye indawo ezingasozo kuvikela ilizwe, selisetshenziswa njengeparamilitary party.
Omunye wabakhulumisane lalo msakazo umnumzana Stevens Banda uthi akavumelani lenkulumo kamongameli Mnangagwa ethi abakubutho ngabantu abaqhuba umsebenzi wabo ngendlela njengalokho okumunyethwe isisekelo sombuso.
Nxa izinto zingamanga kuhle eZimbabwe, i-opposition bama civil society ngathi ayatshengisela ukuthi leZimbabwe liyama livikele ibandla libusayo livikele umongameli waseZimbabwe. So ngenye indlela singathi akule esingakuthakazelela uma sikhangela ibutho laseZimbabwe. Alimelanga abantu baseZimbabwe, limele nje singathi ngumongameli welizwe leZimbabwe. Njalo singathi ikakhulu liyaqondiswa mbe liyakontrolwa ngumongameli waseZimbabwe esingathi ngucomrade Mnangagwa.
Lanxa uzulu weZimbabwe ehlaba omkhulu umkhosi ngokuhlukunyezwa nguhulumende owephula amalungelo oluntu esebenzisa abezomvikela, ikakhulu kathesi ilizwe libhekane lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19, umongameli Mnangagwa uqhubeka esithi benza umsebenzi oncomekayo. Iziphathamandla zikahulumende wakhe lazo ziyakusekela lokho, zisithi baqhuba umsebenzi wokulondoloza ukuthula elizweni kanye leziqondiso ze-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Lo nyaka kobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe akubanga lemibuthano yokunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela, eleZimbabwe Defense Forces Day. Okungokwakuqala lokho elizwe lathola uzibuse. Lokhu kuvinjwe ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elimemetheka okwethusayo hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ngaphandle kokuvinjwa kwemikhosi yokunanza leli langa, uZulu ukhala ngokuhlukunyezwa ngabezomvikela ngalesi sikhathi beku-lockdown. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka abebutho bananze usuku lwabo phansi kwendikimba ethi ZDF celebrating 40 years of excellent service to their people. Kodwa akula mcimbi yokufola lokubukisa izikhali zabakubutho njengeminyakeni yonke ngenxa yohlelo lwe-lockdown lokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Ngasikhathi sinye uZulu usola ukusebenza kwabezomvikela ethi amalungelo oluntu ephulwa mahlayana ngabebutho. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo wakobulawayo uthi ilanga leli alisela sisindo ngenxa yokuhlukunyezwa abahlangana lakho ngaphansi kwabebutho.
Isuku lwakhathesi lwamabutho esithi yi-Defense Forces asikubona ukuthi kuseyikho sibili ngoba bahlala betshaya abantu omelingababa babanakekela, akusincedisi ngalutho. Sokulusuku nje kuphela olukhona olusekhalendeni yelizwe lethu leZimbabwe. Kodwa inkokoqela sendaba isiyiso kulokho. Akusisebenzeli ngoba amabutho akhona ofuza ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukutshaya abantu. Kusinceda ngani? Akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke. Kudala yini sasithi hawu usuku lwamabutho sijabula ngoba kwasilethelani ukuthula elizweni. Kodwa kathesi ukuthula kwakhona kakukho ngamabutho angikhona wona lawo.
Umnumzana Dumile Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ilanga leli alisahlonipheki ngenxa yezizathu eziningi.
ayisela meaning mhlawumbe engxenye kudala abadala besakhula yale meaning kodwa mina ngiboni meaning yangkhona ngoba abantu kumele kube yibo ukuthi ngabe basi the defender njengamanje la yibo asisiba esaba more than isithe singasilimaza bona so nxa sikhuluma nge defense angiboni I defense esikhuluma ngayo ukuthi singathi we are celebrating Defence Forces Day which defense esilayo thina njengabantu ngoba idefense yangikhona yiyo esihlukuluzayo njengamanje yiyo esichayayo so hayi kimi Defence Forces angiyiboni lokuthi kuyini njalo angila meaning layo njalo futhi asonto engiyicabangayo ukuthi kumbeni kule Defence Forces ngibona nje kufanana konke mhlawumbe bona babayibe baprotector
Unkosazana Kelly Nyoni esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi abebutho sebehlala njalo nje besemgwaqweni besethusela uZulu
kudala abebutho babengaphomba ukubona bonakala bebhota bhota njengalokho sesibona khathesi manje khathesi kunzima ukuthi sithi sithakazelela ilanga labo ngoba bona kuyibo abasihlukumezayo abasichayayo
umnumzana Dumile Dube uthi kumele abebutho bayangeke ukunanza usuku lwalamhla ngoba bencindezela uZulu njalo besephula amalungelo oluntu
usuku lwebutho lonyaka luthakazelelwe ngesikhathi lapho abantu abambalwa bebika ukuthi bathunjwa bathwaye ukuthi abanye babotshwe ngabebutho lamapholisa behlangene umongameli Emerson Mnangagwa uncome umsebenzi webutho ethi sebe leminyaka engamachumi amane besebenza ngobuqotho njalo beletha ukuthula elizweni umongameli ubonge uZulu ngokugcina ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lokungahlaliseki
Usuku lwe Defence Forces Day lonyaka lunanzwa ngesikhathi kuphuma imbiko ethi kulabantu abathunjwayo abanye bechaywa kuthi abanye njalo bebotshwa ngabakubuthwa lamapholisa behlangene. Kodwa esethula umbiko wakhe wokunanza leli langa umongameli Emerson Mnangagwa uncome umsebenzi wabakubutho ethi sebe leminyaka engamachumi amane besebenza ngobuqotho njalo belondoloza ukuthula elizweni. Nimele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile masuku.
Yebo yebo yebo, umthakaso omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 connection lapho siza xoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwesimo somnotho kanye lezombusazwe elizweni. Kukhona okungenziwa ngabatsha na ukuthuthukisa ilizwe. Umthakaso omuhle, asihlanganeni kuhlelo 3 connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hove.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abehluli bedale elitsha le-Constitutional Court elizweni lemali bafungisiwe ngomvulo esigodlweni salelo lizwe eBamako ngemva kokukhethwa kulezi sikhundla. Ubugqiba ingxabangxoza kwezombusazwe ebikhona kulelo lizwe kunyanga esedluleyo. Umongameli Donald Trump weMelika ususwe ngesiphangiphangi esigodlweni sakhe seWhite House izolo. Kulandela ukudutshulwa kwesilisa phandle kwalindawo ngamapholisa eSecret Service obikwa ebaqondile sengathi uzabalimaza. Owesilisa lo oleminyaka engamachumi amahlanu lanye uthwalelwe esibhedlela elimele kakhulu.
Uhulumende uthi ukusungula umkambo wokuthengisa imali yakwamanye amazwe kumbe i-foreign exchange auction sokubangele ukuthi intengo yempahla ezitolo ingasakhweli mahlayana. Kodwa iziphathamandla zamankampani zithi ungabi lemithetho ebalulekileyo elawula ukusetshenziswa kwemali yilo udubo olukhulu kwezomnotho. Incwadi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha lo awusebenzi.
Uhulumende nxa esithi yena umsika wemali imali yangaphandle uyaphumelela. Angiboni ukuthi kungaba kuliqiniso ngoba siyabona intengo yezinto ezitolo ilokhu ikhwela kuthi abalungisa impahla kumbe lalaba abangenisa izimpahla ezivela ngaphandle kwelizwe beloke besithi bona bathenga imali emsikeni omnyama ngoba imali ethengiswa kumsika womabhenki umsika we-reserve bank kayeneli ngabe sitsho njalo ukuthi uthi umsika wakhona awusebenzi okunye ukuthi umsika wakhona uhulumende yena ulokhe izandla zakhe zilokhe zibambabamba yonke indawo ngaye kuthiwa khona umsika wakhona uvulekile kungaba ngcono kodwa balokhu bekhuluma besithi bona hayi thina siyancedisa baya-allocata kumbe ungafuna ukuthenga kumbe imali yakhona kumbe ithiwa ilutshwana hatshi angibona ukuthi umsika wakhona uyaphumelela ngabawuyekele umsika usebenze wodwa umsika ovulekileyo ukwenzela ukuthi imali yakhona ithathe esingathi khona ngesikhiwa i-market rate i-optimum position
lokhu kugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila lokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Debra Mukasa othi ilizwe livele alilamali yinqe ngeyaluphi uhlobo
okwakuqala Gandhi eZimbabwe akulamali ibhondi lona lelo vele kalitholakale emabhenki noma ungazuhambe yiphi ibhenki akula bhenki eza kunika imali khathesi sikhuluma ngalabo abasebenza kohulumende abaphiwa ama-RTGS la ukuthi kumele kukhonvethwe abaphiwe inostro yona le ama-US dollars ukuthi ikhonvethwe iye ku-RTGS lakhathesi sikhuluma kulabanye abavukele kuseni beseyabamba amalayini befike kuthiwa akula mali ebhenki akula mali ebhenki vele ngitsho even lawena le imali siyibona nxa zigada kubozupho uzupho nguye okanye ngathi ubambe ibond note but ezitolo akula njalo izitolo zonke sibi noma eselokitshini lapho endlala khona emagogwe north noma uye edrobheni ku-ok omkhulu uzabona abantu belayinile bathenga nge-forex izitolo zonke sezivulile vele ukuthi kuthengwa nge-forex so lokho kukhulunywa ngohulumende ukuthi izinto kazisakhweli ngenxa yomkambo lo wawufakayo ayisikho qiniso
Inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries ithi osomabhizimusi kabawuthembi umkambo wemali lo. Ungwenya uthi udubo ukuthi impahla yonke ithengwa phandle kwelizwe okubangela ukuthi ilizwe lingatholi imali yakumanye amazwe.
Izimali ezifanele zibe khona ezokuthenga imitshina elungisa impahla zalapha elizweni. Kayibonakali esingathi khona i-capitalization ngoba nxa impahla zilokhu zithengwa zivela ngaphandle kwelizwe akutshengisi ukuthi kungenzeka ukuthi imali yakhona ingenela ukuthi imitshina ithengwe okwesibili udaba lemali imali yalapha elizweni ilokhu iyimali elula kakhulu kayibambeki
unkosikazi Mkasa uthi okunye ukwengezelela udubo ukuthi akusela abayemukela ezinye indlela zokuthenga ngemali yefonini
akusela sitolo esisodwa esivuma iswipe so laba bazafakelwa ama-RTGS abo laba bemanostro labo ngikhuluma ngama-77 sebethwala nzima imali zabo zikhona emafonini zikhona kumabhuku emakhadini bathi kazisasebenzi akusela sitolo esivuma iswipe noma i-ecocash imali siphelela ekujuseni kuphela ifoni kambe lelizwe lona lelo lokuthi uyathi $1,000 efonini ikhanye iphelela ekujuseni nje usufona nje uthenga amadata
ezinye iyncwethi kwezomnotho zithi ilizwe ngabe liyasebenzisa irand lakwele South Africa ukuze kuphele udubo lwemali elizweni kodwa uhulumende uqhubeka esala Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo elizweni balemizwa ehlukeneyo ngendlela iqula elithunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukuzodinga ulwazi lokuxazulula indubo ezibhekane lelizwe. Leli qula lize eZimbabwe lakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa kuphela lingazange laba lethuba lokukhulumisana lamanye amabandla ezombusazwe loba inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uthumele iqula lakhe elibunjwa ngabathathu abathi unkosikazi Baleka Mbete, umnumzana Sydney Mufamadi, legqwetha umnumzana Ngowaka Abel Ramahlodi, bona abahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe esi-State House izolo. Abathathu laba babuye ukuze kuzwa okungabe kubangela indubo ezibhekana nele Zimbabwe ngemva kwemibiko ethulwe nguRamaphosa ngeviki edluleyo yokuthi ukhathazekile ngomumo okumakhelwane wakhe. Kodwa abamabandla aphikisayo badane kakhulu ngokuba iqula leli kalizange lizinike ithuba lokuzwa elabo icele. Umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe batshone belindile ilanga lonke laizolo bamangala sebetshela ukuba iqula leli kalisenelisi ukukhuluma labo.
Sitshone silindile kusuka ngo-10 o'clock kwaze kwafika ama-4 o'clock ngoba babesinxusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe ngu-President Ramaphosa owe-South Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi uPresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi ekhulume lathi.
Umafa uqhubeke esithi bebezimisele ukutshela leSouth Africa ukuba libone indlela elingasiza ngayo leZimbabwe lona elithole nzima ngokubotshwa lokuhlukunyuzwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo lalaba abasola uhulumende. Utheka basoze belahle imbeleko ngokufelwa esithi bazaqhubeka bekhuluma ukuba amazwe akuSADC angenele kundubo ezibhekane leZimbabwe. Unobhala webandla leMDCT umnumzana Nixon Nyikadzino uthi njengebandla kuyabathokozisa ukuba eleSouth Africa selizimisele njalo ukulungisisa indubo ezibhekane leZimbabwe.
Into yankonda etshengiswayo ukuthi vele bathanda iZimbabwe osebebone ukuthi vele sesihlulekile and iZimbabwe njengelizwe umthungameli wankona umtathi umphathindabo uMnangagwa sehlulekele vele ukuthi elukize izinto.
Kodwa omele inhlanganiso yabeZimbabwe abahlala kweSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kabazilutho ngokukhulunywa phakathi kwequla leli lomongameli Mnangagwa esithi lokhu kumele kube segcekeni.
Besingelalwazi ukuthi izinxusa kumbe izithunywa zikamongameli weSouth Africa ubaba umnumzana uCyril Ramaphosa beziphetheni. Kasikwazi ukuthi inkulumo kade bamumathise yona ukuthi behambe bayethula eZimbabwe ikakhulu kumongameli weZimbabwe uEmmerson Mnangagwa. Besingayazi inkulumo leyo. Njalo thina akekho oke waxhumana lathi eofisini kamongameli kumbe embassy eSouth Africa ukuthi bafisa ukuthi bakhulume lathi.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe nxa leSouth Africa lingakaqali ukukhuluma labenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe kalikazimiseli ukulungisisa indibo zalelo lizwe.
Ukwehlukala kwabameli bakaPresident Ramaphosa ukuthi behlangane le meli zenhlanganiso ezimele zodwa kanye lamabandla aphikisayo lama-social movements kusitshengiselwa ukuthi uPresident Ramaphosa akakafiki enjongweni yokuthi elungisise ukuhluphana okukhona eZimbabwe kwezombusazwe kanye kwelezomnotho. Lokhu esikubona kubangela ukuthi abaningi abantwana beZimbabwe gcine besibalekela eSouth Africa besiyadinga imisebenzi.
Ekhuluma le ntatho lezindaba eHarare izolo, omunye wequla leli umnumzana Mfumadi uthi kabasoze batsho abakukhulume loMnangagwa kwabezindaba ngoba bezameli beqale bazise umongameli Ramaphosa obathumeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande besithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30 kumbe kusasa ntambama ngo-7:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.